izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zizonde ezikanuni wabo ngoba zisithi intengo yamapassport le idlulise amalawulo. Ngolwesihlanu kuviki edluleyo, iConsulate yeZimbabwe eJohannesburg yethule umlayezo isazisa ukuthi isisungule ngokusemthethweni uhlelo lokutholisa abeZimbabwe ama-e-passport kodwa ke azabiza amakhulu amabili lengxenye yamadola $250 ongamaranda phosa fike izinkulungwane ezinhlanu phose 5000 rands. Isiphathamandla sebandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Godfrey Viki uthi kusegcekene ukuthi uhulumende ulwa labantu abaphumele phandle kwelizwe.
Igovernment iyazi kahle ukuthi imathebelele nemidlands libheke ilokuzeni baphila ngeSouth Africa, baphila ngabantu ababo baseSouth Africa. Ma isibacharger imali engaka yenza kube nzima ukuthi abantwana laba bakwazi ukuphila bona eSouth Africa babe banjani, baphilise abazali ababachiye emuva le ekhaya. Sesisiya ezulwini ngini ngayo le passport.
Umkhokheli wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe umnumzana Dumisani le uthi uhulumende akabazweli ngani abantu beZimbabwe ababotshwa nsuku zonke kuthiwa abalamaphepha.
Ipassport isiyiloko esingathi basic need. So ngibona kungafanelanga ukuthi uhulumende lowo okhona owazibeka ngenkani adurisele abantu ama-passport kanje angazathi ama-passport akhona abafuni ukuthi abantu bawathathe.
Owesifazane weZimbabwe uNkosazana Ellen Ndlovu uthi ngezinye indlela uhulumende uthi abafelwakazi abanjengaye lezintandane ngeke bafa babalawo ama-passport.
I-South African passport ibizo 400 rand or 600. Kungani i-government yakithi izobiza ama-passport ngendlela exake kangaka ezweni lapha i-passport yakhona engabizi kakhulu? Ngendlela ukwenzeka ngakhona kutsho khona ukuthi abantu bethu labazukulu bethu basezohlupheka.
Umnumzana Mcasisele Gwaza uthi i-South Africa kufuze izibonele ukuthi kungani iningi labeZimbabwe bengalamaphepha.
Uhulumeni ufundraiser ngathi nje sibe sihluphekile kube kuwuye osifaka kule position yokuthi sidinga ama-passport. Umhlaba wonke ungaka alikho elizwe line-passport edula kangaka, futhi leyo passport izohamba ifuna ama-visa kuzo zonke izindawo. There is nothing special ngayo ukuthi ize ifike kuleyo price.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo uNkosazana Victor Mathutu yena uthi bekufanele bavele batsho ukuthi ihofisi yama-passport le bayivulela izipantsha labo mali yavuza kuphela.
Salibona losizo lwayo iofisi mayisi lapha. Omama bazoyithatha ngaphi imali engange $250, okuyimali enzima. Iningi labantu abasebenzi labasebenzayo le mali eka bayiholi. So ukuze ubekele ipassport kumele uzihole kangaki. Siyacela ukuthi ugatsha olubhekele lokho lukele usicabangele, ikakhulu singomama ukuthi siphila nzima leSouth Africa, asilamsebenzi lo sikusebenzayo sihole izimali ezincane. Ma ipassport izaphindibe yimali engaka sizoyihlika nokuyithatha phela.
Imibuzo ebithunyelwe kumeli weZimbabwe umnumzana David Hamadziripi ngodaba lokuthi uthini ngezikhalazo zabeZimbabwe laba ngentengo yamapassport le ibilokhu ingakaphendulwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kodwa ke kunkulumo ethule emkhosini wokuvulwa kwamahofisi amatsha aweConsulate yeZimbabwe eJohannesburg ngolwesine, umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya lamasiko eZimbabwe umnumzana Kazembe Kazembe uthe luyabathokozisa uhlelo lokwethulwa kwamapassport la eSouth Africa.
Inyathelo lokupha umphakathi weZimbabwe kuleli indlela yokuthola amapassport ngumbono kamongameli Mnangagwa wathi kwenza impilo yabasemazweni ibe lula.
Kodwa ke iningi labeZimbabwe lithi lobanje kulinyathelo elihle kakhulu leli. Intengo yamapassport le isibachiye befana xathu lebhiza elome kakhulu eligalule ngentamo emanzini kodwa umlomo walo ubotshwe mfi. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.